zikaba bumnangaba amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe lezanu PF iyo ebusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owefinance ngumthuli ende ngumuntu wezanu PF ukhangelele RDZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusa abakuzanu PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge-opposition kumbe abantu abamabhizinisi singena ngaphi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yibo abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide, indaba ye-lithium, konke ama-diamonds yibo abayi-in-charge and zimali eziphumayo elizweni zona lezi yibo abayi-control imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngaphi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe. Sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizinisi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo. Kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena umnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisa umkhonomi yelizwe. Sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe kasekwesaba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka. Thina njenge-CCC asingeni ndawo.